sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kuNcwabakazi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala.
Isigodlo someli weJapan elaseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abasahlaselwe yindlala.
So ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama-raw materials nangale Botswana.
Ele Botswana selihlola abangena elizweni lele umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzoyazi le-Afrika. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelele ukuba namhla uza kwamukela isicelo sebandla le-Democratic Party ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo someli weJapan leseChina namuhla ziphe eleZimbabwe usizo lemali lokudla okuzaphathisa abantu abahlaselwe yindlala. Ukudla okwamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa yirayisi lesisindo samathani azinkulungwane phose ezimbili, 1760 tons, okuvele eChina. Umnangagwa ubonge uhulumende weChina ngalolu sizo wathi akulamuntu ozakufa ngendlala. Usizo lweJapan ngole mali edlula isigidi samadola eMelika, i-$1.4 million, imali le iphiwe inhlanganiso ye-World Food Program, ethi izaphathisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi, phose amathathu, 26,000. Uhulumende uthi abantu ababhekane lendlala eZimbabwe bayizigidi eziyisitshiyagalolunye, 9 million, kukanti njalo kufuneka imali edlula amabhiliyoni eMelika amathathu, $3.3 billion, eyokubathengela ukudla. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lesiphathamandla lasenhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Community Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Njengalokhu indlala yabekwa yaba yingxaki yesizwe, kuyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Isingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka, abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiya kwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo esingathi ngama-feeding programs, ngokubana abantwana abaningi sebeqalile ukuphuma ezikolo esingathi ngesilungu ama-dropouts, sesiba maningi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho-ke kuyanzima ukuthi benelise ukumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yeza. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe ukuthi ubani ukuliphi ibandla, ubani ukuliphi ibandla, asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonithe kumbe zikhangele ukuthi akulabo nginimbane ekupheni ukudla. Kuyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe esebenze ndawonye lenhlanganiso ezizimele zodwa esingathi ngama NGOs ama humanitarian organizations ukuthi ancedise abantu bathole ukudla njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eselubane.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ebona ngokuthengisa kwegwayi e-Tobacco Industries Marketing Board ithi lo nyaka bathengise igwayi elidlula isilinganiso ebesikhangelelwe ngeleZimbabwe. Ithe leZimbabwe lalicabanga ukuba lizathengisa igwayi lonyaka elesindo samakilograms edlula kancane ezigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlano 235 million kilograms. Okwamanje selithengise igwayi eliyisilinganiso samakilogram adlula kancane okwakukhangelelwe i-237 million kgs. Akwaziwa ukuba igwayi leli lizalethela eleZimbabwe imali enganani lonyaka. Nyaka nekutholakale imali edlula ibhiliyoni i-$1.2 billion. EleZimbabwe lithengisela igwayi amazwe agoqela eleChina, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa kanye lomanyano wezwekazi le-Europe or European Union. EleBotswana selihlola abangena elizweni lelo umkhuhlane we-mpox ukwenzela ukuba ungamemetheki njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla etshiyeneyo bathi lokho kulakho ukuphazamisa amabhizimusi abo. Intethelo izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube zethelela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
EleBotswana ngomvulo lisungule uhlelo lokuhlola isihambi ezingena elizweni ukuze libe lesiqiniseko sokuthi abala mkhuhlane osubhahile owe-mpox. Umkhuhlane lo umemetheke kakhulu kwele Democratic Republic of Congo njalo usubulela abantu abathathu kwele South Africa. Abantu abaningi bathithibele besithi uma ungahlelwanga kuhle ulakho ukumemetheka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngalokho umphathintambo wezempilakahle kweleBotswana uDokotela Edwin Tikoloti uthi bonke abangena elizweni bazahlolwa emngceleni.
Though we have not recorded any cases of monkeypox in Botswana.
Noma singakabhalisi umuntu olomkhuhlane we-mpox, sesiqinisile ukuhlolwa kwabangena emngceleni kanye labafikela egcekeni lendizamchina.
Okhokhela ugatsha olubona ezempilakahle kaZulu oleBotswana Public Health Institute uDokotela Thebeyami Matseka uthi isihambi emngceleni labafikela emagcekeni endizamchina bazaphendula imibuzo ethile.
Ukuhlola abantu abangenayo uzabona bephiwa amaphepha lapho abazaphendulwa khona imibuzo ngesimo sabo.
Amanye amazwe emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukugoqelela iZimbabwe lawo akhangelelwe ukuthi afake imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-mpox. Umkhuhlane lo usulethe ungahlaliseki okwabonakala ngesikhathi esanda kudlula kuze kuqhamuke igciwane le-COVID-19. Lokhu kulakho ukuphazamisa ezamabhizimusi kanye lokwehla kwenani lezethekeli. Kodwa umqondisi wenhlanganiso ye-Southern African Development Community Business Council Tourism Alliance, Mnumzana Chifiwa Chivengwa, utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuqi kangako ukuthi i-mpox ingaphazamisa ibhizimusi.
The message is quite simple. We are open for business. We'll continue to be open for business. The situation is
umlayezo wethu ulula. Sivulile kwezamabhizimusi njalo sizaqhubeka sivulile isimo siyalawuleka.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthenga lokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, Mnumzana Michael Ndweni uthi mpox ilakho ukuphazamisa ibhizimusi.
Ya, so ngaba ingozi ukuthi engxenye kungehlisa kumbe kwethusa abanye abayaphila ngokuyathenga impahla kwele Botswana kumbe besiyathengisa impahla kwele Botswana kumbe besiyadinga ama-raw materials khona ngale Botswana. Kodwa ke I think sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, sike saba lapha ngesikhathi se-COVID, so asonto entsha esingahlangana layo, into esiyijayele.
UNdiweni uqhayisa amalunga abo kanye labanye abaphila ngokuthenga lokuthengisa ukuthi bawode impahla ebulenjini be-internet uze bayehlise ihambo zokuchapha emngcele yakwamanye amazwe.
So ngesikhathi futhi njalo ukuthi abantu abaphila ngokusebenza baqalise njalo futhi ukuthi baqinise kakhulu ekugcineni ekuthengeni izinto online, bewode izinto zabo online zibuye ngapha kumbe bazifake bazithumeze ngale bewe lama agents akhona ngale ukwehlisa i-movement kanje basongathi ngiqalisa ukuhlupha indaba ye-movement kanjena. Njalo futhi ukuthengisa ebulenjini kuyayehlisa njalo futhi intengo yokuhamba
Ukumemetheka komkhuhlane we-mpox sokwenze ukuthi inhlanganiso yobona ezempila kahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ikhiphe isixwayiso sokuthi umkhuhlane lo kumele uphathwe njengomkhuhlane oyingozi ophazamisa ezempila kahle. Impunza ye-mpox isibulele abantu abedlula amakhulu amahlanu 537 emhlabeni wonke jikelele. Elebotswana lele Zimbabwe ngamanye amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angakabi lo muntu osebanjwe ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabazempila kahle emazweni la. Ngomqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umhlangano osungulwe ngolwesibili kwele India ophakathi kwalelo lizwe lamazwe akuzwekazi le-Afrika ugqitshwe namuhla, njalo uhulumende obikwa esithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga obephatheka kuwo uxoxisane labamabhizimusi leziphathamandla ze-New Delhi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe. Enye impumela ekhangelelweyo kulomhlangano we-19th edition of the India-Africa Business Conclave ikuqinisa ubudlelwano kwezomnotho phakathi kwele Zimbabwe le-India. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala e-India ukuze sizwe ukuthi ele Zimbabwe lingafundani kumbe litholeni kwezomnotho we-India.
Umnotho we-India ngingathi usasengcono okwamanje, kodwa unokuxegaxeka kwezinye indawo kwamanye ama-sectors, but ukuyahlaleka and kuyasebenzeka ebantwini abanamaphepha awebhizinisi. Abantu abayenza ibhizinisi lapho abazama ukuthuthukisa amazwe abo bayaphumelela kakhulu, ngoba ibhizinisi lilula ukulenza lapho and nemali yakhona ingani yancwebeka kancane ukwedlula kwamanye amazwe.
Ngezinye indlela singathele India lalo lingaba sesimeni sokuthi liqoqe imhlangano le yokuthuthukisa amanye amazwe, ngoba lalo lilemizamo yokwenza njalo.
Yebo, ngoba ilizwe le-India is in the process of developing and ngesite sebangene liphezulu. Ngingathi half of the country or three quarters of the country is a region based. So osomabhizinisi abaphuma kwezinye ophuma amanye ama-countries bathola ama-opportunities amahle kakhulu ukuthi baqale ama-business. I-government ye-India inama departments asiza abantu izizalwane zase-India ukuthola ama-loan, especially ma i-business lakhona lingani i-business elisiza umphakathi. Labantu abambalwa engibaziyo abathole ama-loan and basizwa ngamanye futhi ama-bank from other banks, abantu besazane ikakhulu.
Kodwa nxa uvela kwamanye amazwe-ke,
ma uvela kwamanye amazwe, as long as une-capital yakho, unemali yakho enhle ezoqala i-business elizothuthuka, siyasebenzeka kakhulu. And nayo i-government ye-India iyakhuthaza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzosiza ukuthuthukisa ilizwe le-India.
Ikuyini ele Zimbabwe elingakufunda kwele India kwezomnotho lapho ukuthi lawuthuthuke?
IZimbabwe ingafunda into eziningi kakhulu, kodwa into yokuqala ngingathi ama-taxis alana nama-taxis eSaZimbabwe ahlukene with a big space, ngoba i-taxi kufanele ibe yimizi yokuthi ikhuthaze osomabhizinisi ukuthi bahambele phambili ngokuyenza amabhizinisi wabo. Umthetho awukhambi kahle kahle lapha e-India. Ingabe iZimbabwe ingafunda kakhulu especially kulezo ndawo, ngoba ama-taxis awasekhaya kawakhuthazi abantu ukuthi bayenza amabhizinisi ngendlela efaneleyo. So into yokuqala ngathi khona ama-taxis and namaloni anama-interest asezingeni eliphansi into engathi yiyo engaba lusizo elizweni.
Lo ngunkosazana Nomthandazo Bhebhe oweZimbabwe ohlala e-India bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseMumbai kwelala lizwe. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba inkampani yakwele Canada e-Lucara Diamond Corp ivumbulile emgodini wayo owe-Karowe Mine kwele Botswana iDayimana elilesindo samakarata afika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2,492 carat. Leli litshe lesibili elikhulu okwedlula amanye selokhu kwenjiwe kwele South Africa elesindo samakarata zenkulungwane ezintathu, 3106 karat. Idayimana leli elenjiwa kwele South Africa yilo elasetshenziswa ukucecisa ingwane yenkosi yakwele Bilitane. Ele Israel namuhla lihlasele Gaza lapho elithi Hamas ifihla khona izikhali. Ilizwe lelihlasele njalo endaweni ezimbala kwele Lebanon enkambeni zeHezbollah. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Usibali khulu wesigaba seMinnesota umnumzana Tim Walz uwamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi angene engumsekeli kamongameli webandla leDemocratic Party ngelanga lesithathu lomhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention. Esungula usuku lwesithathu lomhlangano weDemocratic National Convention eChicago, uSenator weNew Jersey umnumzana Cory Booker ukhulume ngenjongo yosuku lolu.
Welcome to night three. And tonight is about freedom.
Siyalamukela kulanga lesithathu njalo namhlanje sixoxa ngozibuse.
Abakhuphe imibiko kulomhlangano bebekhuluma ngokuthi abasekeli bebandla leDemocratic Party bathi kumele kukhethwe bani ukukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi.
Kamala Harris for the people. And
uKamala Harris ngumuntu wabantu kanti lo ancintisana laye ngumuntu ongelandaba labantu uziqhakathekisa yena yedwa.
Owake waba ngomongameli weMelika umnumzana Bill Clinton ngomunye wabakade bekhangelelwe kakhulu ngabanengi kulomhlangano.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears. And make sure every single American.
UKamala Harris uzalwisana lendubo zethu, uzamisa ukwesaba kwethu, njalo uzakwenza ukuthi izizalwane zonke zeMelika zigcwalisise amaphupho azo.
Kodwa abasekeli beDemocratic Party abanengi bememelele usibali khulu weMinnesota umnumzana Tim Walz owamukele ukukhethwa kwakhe ukuthi abe ngumsekeli kamongameli.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Ngamukela ukhethwa kwami ukuthi ngibe ngumsekeli kamongameli weMelika ngenjabulo enkulu.
Umnumzana Walz owayekubutho wake waba ngumbalisi njalo waqeqetsha iqembu lebhola le-American football kanye lele-basketball elezifundi ze-high school.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them.
Izifundi zami zangikhuthaza ukuthi ngingene ku-Congress. Zabona kimi izinto engangizama ukuzifundisa ezifana lokuzinikela ukwenzeni okuhle, ukuzisisa ukuthi kumele sisebenze ndawonye, njalo umuntu oyedwa wenelisa ukuletha umahluko esigabeni.
Ibandla leDemocratic Party namhlanje lizagqiba umhlangano walo oweDemocratic National Convention umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris ekhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko wokwamukela ukukhethwa kwakhe ukuthi amelele libandla kukhetho lukamongameli weMelika.
Abadala bathi lithukelwa ebandla. Nanti thuba mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngonosibili silani kanje.
Lilami uThabo Kancube ontanga let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Ngonosithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo. Ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga. Sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Ah, sihlanganeni kulethu ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Kulaba phikisayo labalela ilungelo loluntu abafika phose ikhulu lamachumi ayisikhombisa abavalelwe eRiman Prison bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho owesatshwayo eZimbabwe oweCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba abagoqela amalunga eCitizens Coalition for Change betheswa amacala okuqoqa imihlangano okungekho emthethweni ukuzama ukutshotshozela udlakela lokutshengisela besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Sikhulumele sebandla lezanu-PF umnumzana Chris Mthwanga usanda kutshela abaphephandaba ukuba sokumele ababotshiweyo bekhululwe ngoba uqhutshwe kahle umhlangano omkhulu eHarare owe-SADC Summit. Lokhu sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi amapholisa lemthethwandaba sokubanjwe qhaka libandla lezanu-PF. Uze sihlaze udaba lolu Gibbs dube Studio 7 uqoxele umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiswe National Consumer Rights Association lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parliamente ekubandla leZANU-PF. Uncube usungula lengxoxo.
Obotshwa yabotshwe kuhlonitshwe amalungelo akhe alandelwa kule cala icacileyo abelenzile. Nxa engelacala akangabi lecala, nxa esenza lokhu iconstitution ekuvumelayo kakungabi licala, nxa esenza lokhu umthetho okuvumelayo kakungabi licala. Lapho esebotshiwe kumele aphangise ukuthonisiswa, aphiwe ibheyili lapho kufanele khona. Zonke izinto zenziwe ngendlela umthetho weZimbabwe ovele kubeka kucace ngakhona.
Ye, khona manje baba Chuma ubona zani kuyalandelwa imthetho kumbe ibandla leZANU-PF selingenela kukhona oko kwenzakalayo kube kuvalelwa abantu njengakhona oko kukhulunywe umnumzana Chris Mthwangwa kuthi akusela ukuthi ngabantu belokhu bevalelwe ngcono bekhululwe.
Thina njengebandla leZANU-PF into engiyaziyo ukuthi asingeneli imthethwandaba lendlela omele yenziwe ngayo. Thina lathi sinje we are subject to imithetho njalo le constitution eZimbabwe njengebandla libusayo. Ngakho-ke okwenzakalayo emthethwandaba ngale kuyabe kungaphezu kwamandla ethu, asilayo i-influence esingayenza ngakho. Njengoba baba Ncube ekhuluma khona vele kubalulekile ukubana nxa into lezi senziwa zenziwe kulandelwa i-constitution yethu eZimbabwe eyiyo i-supreme guiding law yethu ukuthi kona kungabi lokuhlukumezana, kungabi lokungaphathani kuhle, into yonke ihambe ilandela umthetho. Yikho khona ukuthi nathi esikumelayo, yikho khona esikukhwabithayo, njalo yikho khona esikufisayo ukwenza.
Ye, siyawuza kakhulu golide, kodwa baba Ncube, kambe iyalandelwa yini imithetho eZimbabwe njengoba labantu bakuZANU-PF bekhuluma nje intando yabo sithi abantu laba bakhululwe phela isadiki sezisedlule?
Imithetho kayilandelwa ngendlela efanele ilandelwe ngakhona. Kulesikhathi lapho othola imithetho ilandelwa, kodwa kulesikhathi lapho imithetho engalandelwa khona. Njengalokhu nje sibona sikhulumele isebandla elibusayo, into ayikhulumileyo leyana iyazila ngaphansi kwemithetho yeZimbabwe ngokuba umuntu obotshwa ngamapholisa athonisiswe ngumthetho wandaba abathuthisa kuyi-National Prosecuting Authority. Zona lezo zinto zontathu kuphela yizo ezidingakalayo uma kubotshwa umuntu. Amapholisa, i-NPA lemthetho wandaba. Angingeni mina, kangeni ubaba uChuma, kakungeni ibandla eliphikisayo, kakungeni ibandla elibusayo, kakungeni iphalamende, akungeni iprezidenti, akungeni ikhansila, akungeni bani. Kakho ovunyelwayo ukungena kulezo ndaba. Ngakho-ke khona lokhuyana okukhulunyiweyo akukhulumileyo kuyazila kakhulu ukuthi abantu athina bebebotshelwe ukuthi kulo mhlangano nxa usudlule sebengakhitshwa. Asonto eyamukelekileyo kuleli lizwe yephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu.
Ye, manje bawagolide singathi lapha-ke umnumzana uMthwangwa Kachari nika ngakona po njala li mkuzi. Ngakona kwa kukulumile. Mbe kulume hlega sibili. Kuta lolo mpela lutaba. Olo ngani ya sotaba. Loko hlega ngalo lolo. Iba ndali angeena sibili. Kanya ngani. Lipaka atlapenzi gini.
Njoba nginshilo mine. Inte nginkuluma yo. Yinto painda wongu munte ba njero. Nginte mina. Iba ndali za lefu. Asingeni ndao. Ente zimtetu anda. Umuntu sengakhuluma nje angafuna ukukhuluma esikhulumela kumbeni kwesikhathi esomisa noma njengoba usitsho ukuthi kule kunye ongabela ngisomise ngakho kodwa mina into engiyaziyo ukuthi kuna thina lathi we are subject to the laws of the country asingeneli indawo ezinjalo sho yikubona lathi sindisosi lawa amalunga ethu awezampiko asemthethwandaba abanye bavalelwe asingeneli vele ngoba lokhona yikho ukuthiwa kona it's meant for himself and God for us all nxa sokusemthethwandaba ngale awusani selani lokuthi ulelwa lezantu sina amalunga ezantu abanye lapho athi beku central committee sibili abase majele abanye bakuma remand kade sinjoba likwazi nasi indaba ka baba uShimombe lo baba uMpofu baphakathi e remand kade ubaba uShimombe lilunga le central committee zantu kodwa naso ufike emthethweni umthetho uyazenzela uMathanda akulazi ukuthi hayi ngoba mina ngilunga le central committee sengizavikeleka awuvikeleyi nxa wephule umthetho yiyo indlela engiyaziyo esihamba ngayo thina asingeneli indaba ezimthethwana
yes akuzwa kakhulu ke sibuyele kubaba uNcube Ncube ke nxa sikhangele sibili sijula siyaphambili siyabona ukuthi kungani kule nsolo eningi kakhulu ephawa ngabantu abathi khona le mthethwana ndaba layo ibanjwe xhaka libandlela ezanuph akunjalo baba
kuyadingeka ukuthi khona lokho kulungiswe ngokuba into yokuthiwa yijustice kayishikho ukuthi yenziwe nje kuphela lokuthi abantu babona isenziwa yini kuqakathekile khona lokhuyana ngokuba i-rule of law le-supremacy of the constitution kuyizisekelo eziqakathekileyo elizweni leZimbabwe lokho kuthiwa ngama-founding principles ngakho kufanelanga sikwephule khona lokho umthetho ufanele ube ngumthetho ungelandaba ungakhangeli iba lomuntu lokuthi unjani umuntu kuso sonke isikhathi
ye kolite kuba khonapho
thina kasikubambanga lokho ngoba ngabe sikubambile ngabe akula muntu wethu ongeniswa phansi komthethwa ndaba lapha kwele Zimbabwe ngabe nje umuntu uyaziphumela nje azihambile ngoba sisithi kona we captured the courts so lokhu kuyadingisela ukuthi ama courts kaCapetown
lapha lezo mnumzana Joseph Chuma endawanye lo mnumzana Efi Dlela Ncube bexoxa lo Gibbs Tube or Studio 7 Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu nabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela, siyabingelela ku-Studio 7. Sele yabona ukuthi isadakhe yakhona yazi sibisele emuva lokho ekwenzile ngokufaka umnangakho ukuthi abe ngusihlalo wesadakhe zokubuyela ebhekhi konkhani ihluzu zona ezokurigwa kwamalokhu ze kwama-elections. Hayi isadakhe yona shemu. Iyabonisa sebeliqula lamamenemene wodwa basaphothana ngento embi bona sebake bakubona lapha bahosta khona imihlangano yabo lapha ukuhosta khona begadwe ngamaphosa namasosha yo hhayi liqula lelo esadaki leleyo yaye lingozi sho ingozi ukuthembela yilo nje kudlala ngesikhathi ngamamenemene wodwa wodwa zwi kuyini kokwenziwa ngumnanga kuthiwa nxa kungisenza umhlangano abantu begadwe ngamasosha lamapolisa mina bebengakuboni ukuthi kulobungozi thize khona lapho kwenzakalayo nxa kuthiwa bayagada bebegada kanti bebesenzani
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli kanti ngizwi enindebele sicomplaina ngabantu asebebuya bezokwakha kanti maye enindebele into owawuyisoleli i-MRP mayixotshwa amashona yini khuluma-ke wena enindebele ukuthi labo bantu abazowakha lapho endaweni yakho emguza bakhuluma isihlobo bani bakhuluma isindebele noma ngamashona hhawu lizovuka lizophakamisa indlebe njengamadongi yabonga
Studio 7 thina silohlupho endaweni yelupane esigabeni selupaka kuwadi 10 asikwazi kulilungelo yini ukuthi abantu beholiswe amabele bephinde benze i-food for work
Studio 7 lapho likhuluma lo Jeffrey Chuma ejimile etsholosho kuwadi 6 indlala abantu kanti nxa ukhulume ngetheni usiqalisile ukunika abantu ukudla unika ngaphi abantu bayatha lapha bayayatha lapha ngendlala la lama-odiyamu kulezi nsuku vele kaliwakhipha ngaloko sokuhamba njani Studio 7 indaba yendlala bakithi ake libe kegcekeni siyalamba siyafa
sibonge kakhulu balaleli be-Studio 7 olivalelisayo ngutabo kaNcube lilalo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.